siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 13 ngoNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izulukandaba mthokazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emweni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abancintisa kukhetho olusanda kwedlula banqotshwa ngabebandla lezanu PF vethula imbono yabo ngalolu khetho.
Lokhuyana uthi wena ungathi uyipolitician ufuna ipower uthi ngawuncintisi. Anti mina kathesi ngikhuluma nje ukuthi amapholisa ngiwabone phakathi. Pho wena ungabona ukuthi ngawuncintisi ungani ngumuntu okhathana le ubezawabona njani amapholisa.
Ilizwe libhekane lokusilela kwengqoloyi lo nyaka. Silengxoxo labalimi.
Ngabe imali leyo esilayo encane sisebenzisa okunye kumbe ukuthenga imithi kodwa ukudla sizilimela njoba umhlabathi silawo.
Kambe ukuphathisa iqembu le-Highlanders okwenziwa nguChinga Dube kumphathisile na kukhetho. Silengxoxo lo Ezra Jesus Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente olusanda kwedlula olwama-by-elections abanqotshwa ngababemele iZANU PF basele lesithuli. Kodwa ukumgceke ukuthi lanxa abeZANU PF laba benqobile kuzigaba zonke ezilithumelane abantu kabayanga ngobunengi ukuyavota. Omunye wabancintisileyo ngumnumzana Albert Mhlanga oyibandlale MDC Renewal Team kodwa ongene kulolu khetho ezimele. Asizweni ingxoxo esiyenze layo.
Ngoba ungananzelela futhi ukuthi ama-tag ethu njengama-accredited abe engekho uwadinga uwaswele kodwa besivunyelwa nje ukungena. Kodwa uthi ufika nje uhlangabezele ipholisa likuncedisa likubuza ukuthi ngingakunceda njani. Konke lokhuyana siyakunanzelela ukuthi kuyayithusa abantu kakhulu nxa ipholisa lingena njalo bagcina ukuthi ipholisa ngelezano. So kungabe iZANU futhi kuyinike i-advantage enkulu. Kodwa futhi nje lanxa iZANU nje winile nginanzelela ukuthi hhayi amavoti abo ayehle kakhulu. Yikho-ke ngaleyo ndlela abantu bezimbabwe njengwana ngatsho laphana ungibuza ukuthi ukhetho angisakhulumi ngokhetho lolu oludlulileyo ngaye sengikwazi ukuthi akulalutho. Mina sengikhuluma ngokhetho luka-2018 lapho ngilokhu ngikhulume kanjalo ukuthi na njengamakhadizenta ayi-coalition savumelana ukuthi sizakhuthaza omama Dr. Joyce Njuru akhokhelele ekhethweni luka-2018 ahlangane njengoba wayengu-number 2 ahlangane lo number 1 wakhe uRobert Gabriel Mkabe ongupresident kathesi.
Manje njengoba utshilo phambilini ukubana lolu khetho wawuvele usubonile ukuthi kuyahamba njani, kanti vele wancintisa njani njengoba babekhuluma abanye besithi asincintisi ngoba vele iZANU izawina.
Lokhuyana uthi wena ungathi uyipolitician ufuna ipower uthi ngawuncintisi. Anti mina kathesi ngikhuluma nje ukuthi amapholisa ngiwabone phakathi. Pho wena ungabona ukuthi ngawuncintisi ungani ngumuntu okhathana le ubezawabona njani amapholisa ukuthi ayaphambanisa abezeki ngoba uyakungela kufakazi. Anti mina ngikhuluma ngento enobufakazi ngoba bengiphakathi. Lokho sibili ukuthi ama-reforms kaesikhalu nganga ngikwazi kuhle nokuthi asiwo ama-reforms ukuthi ungalungisa uthi umuntu uzakhalala, hhayi uMgabe wathatha ilizwe leli ngombhobho angakathathelwe futhi ngokukhalala, hhayi lapho siyabe silingana singabantu bezimbabwe.
Dani ama-elections. Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga owancintisa kukhetho olusanda kwedlula ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 okubulawayo. Iningi lalicabangela ukuthi ibandla lezaphu lizanqoba njengoba amacele e-MDC angangenanga kukhetho. Sixoxe lomkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngokunqotshwa okukhulu abakwenziweyo.
Hayi, ukhetho luhambile lwenziwe, ngiyathemba selizwile ukuthi ama-results abenjani. I think into yokuqala eqakathekileyo okumele ngiyichasise ngiyokubana thina singenile kulama-election buphasaphasa ngoba size sathatha inyathelo lokuthi singene sesizwe i-High Court decision eyaba khona mhla ka-14. I-nomination day izaba khona mhla ka-16. okwe Barberfields lakuzwa ukubuya kukaMnangagwa kuthiwa uzokupha iHighlanders ibhasi. Kwasuka lapho abantu balungiselwa amadili okudla and kuzanywa ukuthi kuthengwe amavoti ebantwini beHighlanders. Hayi, noma singakholi ukuthi baningi kangako abantu beHighlanders abahambe bamvotela uNasinga uChinga, kodwa-ke kwakuyimzamo abanye bakhona abathengwayo bakwenzile.
Manje nxa sikhangela elakusasa lizayenza njani, liyaqhubeka lokhu lingena yini kukhetho?
Hayi, ukhetho salulwela jahalakithi, salulwela ukhetho ukuthi sibe lemvumo lelungelo lokukhetha elizweni leli. Siyazama khathesi njengobana bensitsho nsithi besivele sesiqalisile thina kuzaphu ukuthi sibahambise ecourt. Kumaviki amabili edlulileyo besibizwe ngabe UNDP besithi bona bacela ngabezekhi ukuthi babuye bazobancedisa. Ngakho-ke basibiza bathi bona hayi, ama-reforms ekade liwabona lina efanele ukuthi enziwe ukwenzela ukuthi ukhetho lweZimbabwe luhambe kuhle iwaphi.
Lo-ke ngumnumzana Dumiso Dabe, ngwaumkhokheli webandla leZaphu, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. EleZimbabwe selikhangelele ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngemva kokwehluleka ukulima eyaneleyo phakathi kodubo lokusilela kwemfundiso kanye lokudula kwamandla kagetsi. Okunengasikuzweni kunothando Sibanda isipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abalimi bengqoloyi bathi bathwele nzima ngokusilela kwemfundiso kanye lokuswela imali yamandla kagetsi asebhadalwa umuntu engakawasebenzisi, kanye le mali encane abayiphiwa ngabe-Grain Marketing Board nxa bethengise isivuno sabo iphinde iphuze esikhathini esiningi. Inhlanganiso ezimela abalimi zithi sekudula kakhulu kulima ingqoloyi, okuyikho okwenza isivuno singazisenela ilizwe. EleZimbabwe lidinga ingqoloyi amathani phose amakhulu amahlanu enkulungwane, i-450,000 tons, kodwa kukhangelelwe ukuvuna engaphezu nje kwekhulu lenkulungwane, i-102,000 tons. Umongameli weyinye inhlanganiso lezi, iZimbabwe Commercial Farmers Union, umnumzana Wanda Chabikwa, uthi ukudula kwamagetsi kanye lokuthengwa kwempahla echipileyo phandle kwelizwe yizo iziqokoqela ezenza behluleke ukulima ngendlela. Uthi amalunga enhlanganiso yakhe wona akhangelelwe ukuvuna ingqoloyi engaphansi kwamathani alikhulu lenkulungwane, i-96,000 tons. Isakhamuzi unkosikazi Busi Matobo uthi akuzwisiseki ukuthi ngemva kweminyaka eminingi ilizwe lathatha amapulazi kwabamhlophe, kungani kumele kube kuthengwa ukudla phandle kwelizwe.
Ngabe mali leyo esilayo encane sisebenzisa okunye kumbe ukuthenga imithi, kodwa ukudla sizilimela njengoba umhlabathi silawo. Ye, izulu liba lilutshwana lapha lalaphana, kodwa ayisikho sonke isikhathi lapho esiswela khona amanzi angavuthisa izilimo.
Unkosikazi Siphiwe Dliwayo olima eWumguza uthi ukusilela kwemfundiso kuyabalimaza ngoba bagcina bengayifakanga ngesikhathi esiyiso. Uthi wabhudula idolobho lonke lakoBulawayo edinga ifertilizer le waze wayayithola ngemva kokulayelwa emkambo wensitha. Ifertilizer le ngamadola ayisithupha i-5 kg ezitolo, kodwa ithengwa ngamadola alitshumi kulabo abayigodlileyo.
Mina ngigcina ngiyithola isithengiswa ngaphandle kwesitolo. Ngiyabona ngiyafika bona babasebenza phakathi kwesitolo bayayithatha bayifihla ngalo kumbe bayayithenga, ngiyabona ngentengo ephansi.
Abalimi bathi amandla kagetsi bawathenga ngamasenti alitshumi lane nge-kilowatt hour, okutsho ukuthi ukulima ihektha eyodwa yengqoloyi kudinga inkulungwane ezimbili lengxenye zamadola, i-$2,500, ukuthola amandla kagetsi. Umlimisi umnumzana Majaha Wodwa Ncube uthi esikhathini esiningi i-GMB iyaphuza ukubhadala, kuthi lalapho ibhadele kube yimali ephansi kakhulu.
Nangabafonela bathi hayi, last year bababhadala bonke ama-farmers. But well, the time, ufama wants, for example, to be back on the land on time. Nga ungaphuza
Inkampani ehambisa amandla kagetsi ithi izazama ukwehlisa isikhathi lapho ecitsha khona amagetsi la endaweni eziyave zilime ingqoloyi ebusika. Ingqoloyi yebusika khona ihlanyelwa kathesi kukhangelelwe ukuthi kulinywe amahektha angamachumi amane enkulungwane, i-40,000 hectares. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosikazi Maitei Impala osanda ukunqoba ukukhetho lokudinga ozamela ilobhengula edalele parliamente yena ekubandla leZANU PF. Sesikhangela ukuthi lizabelimele bonke abantu kodwa kukhona eliyake likunanzelele yini ukungabe kukhathaza abesifazana ikakhulu.
Kukhathaza abesifazana ikakhulu kathesi singakhangela abafelokazi sebebaningi, ama-single mothers maningi. So silama-programs asingeke salitshela kathesi esifuna ukuthi siwayehlise kubomama, ukuthi omama siqede ubuyanga ngokusebenzisa imisebenzi yethu yezandla, ukuthi size siphumelele, senelise ukufida abantwabethu, senelise ukuhambisa lezimuli zethu ezikolo.
Kwenzakala njani kule nhlelo eziqhutshwa nguhulumende yini esezivele zikhona kumbe khona uzasungula ezintsha?
Zikhona ezisungulwa ezintsha, sikhona ade zivele zikhona. Thina kuhulumende silama-ministries, especially Ministry of Women Affairs. Ilama-programs amaningi alawo, but ngenxa yokuswela ulwazi, omama baye bengazi lapho okokuqonda khona ukuthi bethola usizo. Njengoba lami ngingumama, ngizabazisa nalawo mahofisi aqondileyo, ngibalandelela ukwenzela ukuthi kusebenzeke lula, sincedisane.
Njengoba kuvalwa kangaka ama-factory, abantu kungela msebenzi.
Ama-factory ayisonto okungathiwa ingavuka ivulwe kusasa, lapho singabe siqamba amanga. Kodwa kule mizamo eyenziwa nguhulumende, e-special economic zone, iBulawayo isikhangelelwe kakhulu ukuthi yiyo yakuqala ukuthi kuzame ukuresuscitate ama companies kathesi. Umnyaka ozayo kuyabe umnyaka onalo siyaphela, nomnyaka ozayo kuyabe sokukhanya ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Iminyaka ledluleyo bekunqoba ibandla le-MDCT lizasebenza njani, ke lizabahlanganisa njani abesifazana labanye?
Alright, iZANU PF ngumama igoqela wonke umuntu. Akula muntu ozabandlululwa ngoba esikufunayo i-development. Nxa singasabambananga akula development engaba khona, akula kuphumelela okungaba khona. Into eqhakathekileyo yakuqala ukuthi sibambane, thandane, ukwenzela ukuthi yonke into nxa si-developa uBulawayo sim-developa ngothando ukuthi aphumelele. Nxa singaqalisa ukuthi sehlukanisane akula nto engaphuma, kodwa singabambana sisebenze ngothando yonke into izasenzela. Nale i-development yabe sisenzakele encane ayibe kuwo wonke umuntu, wonke umuntu abenefit.
Kuthe ngaphambilini kwalingxoxo usuqalisile ukusebenza labantu, uqalisa ngaphi umsebenzi omkhulu kangaka?
Ama-residence association ayiwo ade aphakathi kwesigaba, bayeza bezokwenza mhlophe, besiza bezokwenza mhlophe. Njengabathembisa ukuthi sengivela Gcotshwa, sesibuya-ke sesihlala phansi sesikhulumisana ngesigaba sethu, ngoba ngingeke ngiye ephalamende ngisiya kuthi mina ngicela nini emzini wethu wenjube laphana e-police camp kufakwa ibhiriji khona kungena mvula. Okuqakathekileyo ukuthi sihlale phansi lezakhamizi, ngoba izinyo lifuthela umnikazi. Thina yithi esifuthelwayo esilezinhlupho yithi esimele sihlale phansi njengezakhamizi zelodoni la constituency, sibonisane ukuthi singaqalisela ngaphi ngemva kokudilika komuzi wethu for 15 years kungela development. Ungabona abantu besukuma bezokwenzela mhlophe bengabe elinye ibandla, kulula ngoba sibambene, sizabizana residentially, sisebenze sonke.
Umbuzo wami wokugcina, ungasichathisela njengamafitshane imbali yakho kwezombusazwe ukuthi vele ungubani?
Okay, mina ezombusazwe lezi ngiziqalise ngo-1986 sisaku-district eyayithiwa yiMahlomi. singabantwana silandela nje itoyito yanti yayimnandi. Sengisiba ke active kakhulu ngo-1990 ngoba ngase ngani sengikhulakhulile ngiku-youth kumaihlombe.
Lali kuzapho?
Sasisakuzapho ngo-1986 ngoba yiye yayikhona lapha koBulawayo. Kwasokusiba le unit ngo-1987 kwaqalisa ukufakwa-ke kuma-district sihlanganiswa. Sasesiba le district yethu okwakuthiwa yilahla mkhonto. U-district yethu eyayithiwa yilahla mkhonto khonapho sasiku-youth. Mina ngangingu-deputy treasurer ku-youth. Ngo-1990 saqhubeka futhi lapho-ke ngalami ngase ngikhulakhulile. 1995 ngaba ngu-deputy treasurer ku-Women's League. Ngoba nganginqedisa kwakulabantu abadala kakhulu bengakwanisi ukubhala nani. Bathi hhayi wothi sithathe umntwanyana lo ebe ngu-deputy treasurer esincedisa ukubhala amakhadi awezano-P F. Ngo-2001 ngaba ngutsheledi we-ward district. Machova ngo-2003 ngangena ku-DCC okwakuthiwa i-district coordinating committee. Ngingusecretary we-production and labor. I-district yethu ibizo laselitshintshileke selingu-JW Msika district. Ngingusecretary ku-district. Kuthe ngo-2013 ngakhethwa ngaba mkhansila i-candidate ezanu PF ngo-2013 kuma-elections. Hayi sehlulwa yi-MDC. Sengingene e-province yezanu PF koBulawayo ngo-2013 ngo-November. Ngaba ngusecretary we-indigenization and economic empowerment up to date.
Kuyezwakala, hayi ijulile impela imbali yenu. Sibonge kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo, imali apha ingxoxo yethu.
Hayi ngiyabonga.
Sibongile lathi. Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Maite Impala osezamela iLobhengula edalele ePhalamende, yena osanda ukunqoba kukhetho olwedluleyo ekubandla leZanu PF. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile ngokusipha udaba lwabesifazane. Kwezemidlalo, kambe ukuphathisa iqembu leHighlanders ukuthi lithole ibhasi yokwenziwa nguChinga Dube kungakwamnceda ukuthi anqobe kukhetho lweviki edluleyo na? Asizweni okuningi kungxoxo esiyenze lo Ezra Chisasibanda.
Ukhetho soludlulile, ubaba uChinga Dube wathatha imali leke eminyaka emibili edluleyo ukuthi uyanisa ukuthenga ibhasi iHighlanders. IHighlanders yafaka i-20,000, ubaba uChinga wathi uzangezela nge-25,000 ukuyethenga ibhasi. Wahlala-ke layo leyo mali ngomnyaka onalo ka-2015 ngo-January. Ubaba uChinga wathi ibhasi iyabuya ngo-February, ekuqale kwa-February, ibhasi yakhona yagcinwa. Kuze kwamelela sowulanda ukukhetha sokuthi ibhasi sibuyile. Yebo kahambe ibhasi yakhona-ke ikhanya ngeyemsizile oba kuthinga sengingeleke esikhundleni. Kodwa bakithi liqembu labantu leli Highlanders lisapotwa ngabantu bonke amabandla athiyiniyo. Akumelanga likhehle lingenele zombangazo. Uyangise kakhulu, asiyo into evunyelwayo ngoba i-Highlanders aso team yepolitics. I-Highlanders i-team yabantu, hayi emakhokhoba, i-team yeZimbabwe. Yibe kuthiwa i-team yezilonko.
Okokuthi manje nxa sesikhangele khonoko okwenzakalayo, sizabona abanye abasekeli beqembu sebengasalisekeli na?
Kulezi nhlamba okhuluma nje Chris kuyayenyisa kakhulu sokulezi nhlamba eziningi abantu behlabela lokhuzi iHighlanders. Wakhuluma izinhlamba ezisabekayo, sibechothoza-ke labo baba laba benikeza ibhasi omnankakho, sibechothoza-ke ibandla leZanu PF, sibechothoza into ezinjalo. Akulunganga lokho. Ubaba uChinga wayefithi unikeza iHighlander, unothi iHighlanders njenguye ubaba uChinga. Into esuke wayenza ukuthi ayibiza-ke ubaba umnankakho ukuthi abe ngiyonikeza ibhasi, into embi kakhulu eyenzakalayo. Kwathiwa-ke ti bangapha abantwana be-Highlanders uPeter Ndlovu bazonikeza ibhasi. Kumbe yena ubaba uChinga njengoba yena wanyothise ekubhadalweni ibhasi abe nguyonikeza-ke i-Highlanders, hhayi ubaba umnankakho.
Lo ke ngu-Ezra Chisasibanda, ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abancintisa kukhetho olusanda kwedlula banqotshwa ngabebandla leZanu PF basala belesithuli. Ilizwe libhekane lokusilela kwengqoloyi lonyaka. Olivalelisa igama nguChris Gande Lilala.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.